Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Salamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 ngokwakazi 2017 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo. Kodwa ama conditions wona lawo angiwazi. Angiwanikwanga ngene airport, awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship, just like any other Zimbabwe. And in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday. But so kusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday.
Umkhokheli webandla liphakathi kokubunjwa leZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndivali, obotshwe ngolwesihlanu umiswa phambi komthethwandaba.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhethelelo elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berechwa, asoze sikhangele siyekela abantu bechawa. Ukuthi sizadifenda njani, hhayi ngeke khonapho ngike ngithi, but sizadifenda kuphela.
Abasakhulayo bebandla le-MDC sithi bakhala ngezenzo zamadodana kamongameli Mugabe uChatunga loRobert Jr. abathi bachaphaza imali yelizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Umongameli Ian Khamawele Botswana usetshiya isikhundla sokuba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla eliphakathi kokubunjwa leZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndivali, obotshwe ngolwesihlanu umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje. Umnumzana Ndivali ubotshwe ngemva kokuhlangana lenthetheli zindaba e-Press Club koBulawayo, njalo wethiswa icala lokwephula imigoqo yevisa yakhe. Umtshutshisi uthi njengomuntu olepasipoti yaseBhilithane njalo obeyisethekeli, uNdivali ubengamelanga aqhube ezombusasoyi elizweni. Ulele esitokisini ngolwesihlanu wazomiswa emthethwandaba ngomgqibelo. Izolo lalamhla amagqwetha akhe abezama ukuthi umthethwandaba ulahle leli cala. Umanji umtshele ukuthi kumele aphenduke emthethwandaba ngolwesine lapho ukuzaqala ukuthethwa icala lakhe. UNdivali uxoxelo ntungameli Nkomo weStudio 7 wachasisa okuningi ngodaba lwakhe.
I see ukuthi kumbe nga organize abantu, ngabuthanisa abantu, hhayi mina nga invite ukuthi ngizoyenza nje i remark of which I did. Then kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo. Kodwa ama conditions wona lawo angiwazi. Angiwanikwanga ngene airport, awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship, just like any other Zimbabwe. And in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday. But so kusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday, yoba mina ngiwumsabatha, yoba kade kule camp meeting. So sitsho ukuthi vele la camp meeting kade ngingafuzanga ukuthi ngivele ngihambe.
Ubusemthethwandaba lamhlanje luhambe njani lolu daba?
Lolu daba luyaqhubeka, luyaphambili. Njengoba ngithile ukuthi hayi indaba leyi sese emthethwandaba, njalo angikwanisi ukuthi ngidivulge ama-details amaningi, but engakutsho ukuthi hayi into yakhona layo iyangimangaza ukuthi mina ngifuna ukucontributa elizweni meaningfully as upresident welizwe said ukuthi abakudiaspora must come and vote, come and participate. So lami ngithathelwa khonapho ukuthi ngingumZimbabweni ofuna ukucontributa meaningfully elizweni lakhe, and iZimbabwe ngiyayithanda njengelizwe lami. Mina ngiyavuma, yebo ye ngiyilida yeZimbabwe Economic Freedom Fighters. Asikayilontshi nokuyilontsha, yinto encane le engakabi le launch. We are yet to launch, singathola ama-resources. But sokukhanya ngani yeyi bakithi sokuyinto enkulu esisabeka osokuthiwa iyakwanisa ukubuthanisa ama-journalist wonke lawo. Hatshi, ama-journalist angi-invite-ile mina for a social event ukwenza i-key remark.
Ilona ibandla lakho kahle kahle ilimeleni njalo lizangena nakukhetho oluzayo?
Ibandla lethu lithiwa yiZimbabwe economic freedom fighters. Thina ibandla lethu limele nje okunengi, sivela from a socialist perspective. Thina si pro land, thina si believe ukuthi iland must be nationalized, believe thina ukuthi iland certain areas kumele zibe designated for national farming, si believe ukuthi Zimbabwe kumele ibe le currency of its own, thina si believe ukuthi kufuze kube le national bank ezaba accessible laye wonke umuntu weZimbabwe ofuna ukuthi esebenze. Enye into thina esiyifisayo ukuthi hayi ukhetho luzayo, yebo yes, funa ukuparticipate vele njengamaZimbabweans.
Umnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla eliphakathi kokusungulwa eleZimbabwe Economic Freedom Fighters ZEFFF, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ebobulawayo. Unkosikazi Modi Mzenda owayengumka Simon umnumzana Simon Mzenda oke waba ngumsekeli kamongameli akasekho. Unkosikazi Mzenda owayengumongikazi ubhubhe namhla ekuseni. Abantu kunje babuthene emzini wakhe eGCPD kodwa akukaziwa ukubana uzaphiwa nhlonipho bani njalo lokuthi uzabekwa nini. Kunjalo nje umnumzana George Rutanire owayelilunga ledale lepolitibhilo yebandla leZANU-PF obhubhe ngomgqibelo usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Akukaziwa njalo ukuthi uzabekwa nini emathuneni eNational Heroes Acre. Abasakhulayo bebandla leMDCT bathi badaniswe izenzo zamadodana kamongameli Robert Mugabe, uChatunga loRobert Junior, abathi bona bachaphaza imali yesizwe bezikholisela eGoli lapho abahlezi khona uzulu esidla imbuya ngoluthi. Abasakhulayo laba bathi njalo kabasoze bagoqa izandla zabo lapho kuqhamuka udlame olungaba lubangelwa ngabebandla elibusayo leZANU-PF ikakhulu emaphandleni phambilini kokhetho oluzayo. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ontanga laba bebekhulumisana lentatha lezindaba ngemva komhlangano wenkokheli yalolu hlangothi lwebandla le-MDCT owe Youth Assembly National Council owenzelwe esigodlweni se-Harvest House. Ontanga laba bathi bayayisekela yonke imizamo yomkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai leyamabandla aphikisayo eyokubumba umanyano we-coalition phansi kwegama elithi MDC Alliance, ngoba le kuyiyona ndlela kuphela engasusa umbuso kamongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF. Umsekeli kasomlomo kulolu hlangothi umnumzana Vusumuzi Moyo ulandisa ngokufiswa ngabasakhulayo.
Thina besikuzama ukuthi sikukhombise kakhulu, sikukhuthaze ukuthi thina njengabontanga sibe yingxenye yalokho okwenzakalayo.
Abasakhulayo laba bathi bangalokothi abeZANU-PF ukuqala udlakela ngoba bazokwenza konke okusemandleni abo ukulondoloza uZulu kakhulukazi owasemaphandleni. Kungakho uMoyo ethi sebeqalile ukuqhuba imisebenzi yokwenqabela ukuqhamuka kodlakela ngabebandla leZANU-PF abathi lwande ukuqhamuka isikhathi sonke kulungiselelwa ukhetho lalapho sebedlule. Ophethe uhlangothi lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uhlangothi lwabasakhulayo laba uNkosazana Sithabile Mlilo uthi bazilungiselele ukulwenqabela lolu dlakela nxa luthelwa qhamuka.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhethelele elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berethwa, asoze sikhangele siyekela abantu bechawa. Ukuthi sizadifenda njani? Hayi, ngeke khonapho ngike ngithi but sizadifenda kuphela.
Umamlilo uthi kunje baphakathi kokufundisa uZulu emaphandleni kakhulukazi abasakhulayo ukuba bangaze bavuma ukwethuselwa ngabebandla leZANU-PF. Abasakhulayo laba bathi bajajuliswa yisinqumo esithethwe inkokheli yabo ebeke eceleni isilinganiso sokungamashumi amabili 20% sezikhundla ezizoncintiswa kube ngezabasakhulayo kukhetho luka-2018. Bathethe leli thuba ukuncoma indlela amapholisa akobulawayo kanye leziphathamandla zenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ZEC abaziphathe ngayo ngokungabahlukumezi lapho betshengisela ukukhonona kwabo kudaba lokulethwa kwenguquko kumithetho elawula ngokhetho elizweni uthi udlakela olutshengiswe unkosikazi Grace Mgabe kuntombazane yakwele South Africa uGabriela Angels bethi kulihlazo bathi balethemba lokuba uZulu weSouth Africa usekuzwisisa lokho abahlezi bekhala ngakho eZimbabwe bona umakhelwane bekutshaya indiva nje ukuba umndeni wakomgabe ungobusa lokuphila ngodlame ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Sokusiba sobala ukuba ibandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party alisoze lingene kumanyana wamabandla aphikisayo othiwa MDC Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombise amanyene avuma ukuthi asebenzelane kukhetho oluzayo. Kodwa unkosikazi Mujuru ubiwa esethe nguye ofuna ukukhokhela lo manyano okhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa isikhulumele saleli bandla mnumzana Methusele Moyo utshele uChris Gander weStudio 7 ukubana imizamo yebandla lakhe iyokusebenzelana lamanye amabandla lokhu iqhubekela phambili.
Thina njengebandla le-MPP isifiso sethu lokhu kuyikhonokho ukuthi sisebenzisane lamabandla wonke kugoqela i-MPP ekaba kuTsvangirai. Okwenzakalayo lokho kusaxoxiswana kusakhulunywa. Ngazake angikhululekanga ukuthi yithi ukuthi kuyini osokuvumelekile ongavumelananga. Kodwa sizethemba ukuthi emalangeni nje emavikini amalutshwana aseduze kuzaba lesivumelwano.
Siyabona ukuthi la yenza imhlangano weCongress. Ungasitshela ukuthi ngemva komhlangano lo sekuminjani? Seliqalisile yini ukukhankasa?
I-convention kumbe iCongress itsho ukuthi ibandla le-National People's Party selibunjiwe ngokusemthethweni esile constitution elinobusekeli obukhethiweyo okweminyaka engu-5 emihlanu elandelayo. Sesiqedile lokho-ke kutho ukuthi sesikhona emdlalweni wokukhankasa. Sesikhankasa ngikhuluma nje ilizwe lonke yama-province wonke ama-structures etaphe ngokukhetha kumbe ukuzwa laba afuna ngo-MP okhansila lama-senate. Yikho esiphezu kwakho lokho. Nxake ngiqedile lokho sesibathatha-ke labo bantu sesikhankasa sesiye ebantwini. Ikwenza sibakhetha laba bantu sizakhetha kuma-structures ngoba kule kukhetha ubonwe yimemba yethu sobathi hayi ukuthi lolo ilunga lethu. So-ke sesikhankasa emalangeni alandelayo njengamalutshwane sizakhipha i-program yethu ukuthi ininjani sobe singaphendaweni leyi ngasiphi isikhathi.
Sesike sezwa amanye amabandla ekhalakhala ngokubana awaboni ukuthi inhlanganiso yeZEC izaqhuba kuhle ukhetho. Lina lilazo yini izikhalazo?
Ziningi izikhalazo esilazo kuZEC, kodwa ngawunanzelela iZEC yona ivele nje iyinto yezami isebenzela izami. Yikho-ke ukukhalaza kuZEC kufana nokuthela amanzi emhlane wedatha. Thina esikwenzayo-ke ukuthi siyakhankasa siye ekhethweni kunjalo ngoba kuningi sekuyalile ebesikhala ngakho ukuthi bakukhiphe. Khuluma nje i-voter registration akukacaci ukuthi uhamba njani. Khuluma nje ziningi into ezingahlupha kodwa kunjalo thina njengebandla le-National People's Party sizimisele ukuthi sihambe ekhethweni ukuze sitshintshe zonke lezinto esikhala ngazo kumele sinqobe uphume izitshintshe lezo zonke izinto ngoba izami ikuthile yona ukuthi ngazabe itshintshe imithetho itshintshele ukuthi yona idliwe ngoba ukuze kuyine iyakwazi kumele iqhubekele phambili irobha ngizezimithetho yaleyo esikhala ngayo. Thina okwethu sikhona kumqoka abantu abayirejista lapho izethu ezakuya khona izorejista abantu besuke lapho-ke bayevota bevotela amabandla abawafunayo. Lelo bandla lelo likhethiwe themba kuyaye lingelethu i-National People's Party yilo selizaba lomlando wokulungisa umthetho kusuya phambili.
Mnumzana Methusele Moyo isikhulume sebandla le-National People's Party lapho-ke obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Robert Mugabe usezayihlisa iphika ngemva kokuba obemthwalise amagabhavuzayo umongameli Ian Khama wakwele Botswana esevalelisile enhlanganisweni ye-SADC e-South Africa ngempelasonto edluleyo ngoba useza kwehla esihlalweni ngomabasa womnyaka ozayo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya ukhangela ubudlelwano obungazange bube mnandi ngitsho lelanga elilodwa phakathi kwabakhokheli bobabili.
Kusukela ngesikhathi engena kunhlanganiso ye-SADC ngemva kokugcotshwa njengomangameli weBotswana ngo-2008 ukama akazange achithe isikhathi ekuchothozeni uMongameli Mgabe. Lokhu kwenza ngesikhathi iSADC ikhandelwe njengenhlanganiso yabangani kanye lamabandla awaletha uZibuse emazweni achiyeneyo ukuchothozana kuzila. Kodwa uMongameli Khama njengomuyi uMongameli Levy Mwanawasa weZambia babhukutsha bephambana labanye, iSADC yathi ivale umlomo ingafuni ukukhuluma ngodaba lokukhetho lwabo lodlakelo luka-2008. Ukhama uphumela egcekeni esithi owenzakala eZimbabwe kwakungalunganga. IBotswana yaba lilizwe lakuqala emhlubulweni weSADC ukuchothoza ukhetho lweZimbabwe luka-2013. UMongameli Khama wake watshengisela ukuzonda lapho ibikwa ngazange ahambelane loMongameli Mgabe umhlangano weSADC eVictoria Falls ngo-2014. Ukhama wabikwa ephume emhlanganweni wagcoba uMongameli uthi abe ngumgcini hlalo ungakapheli. Kodwa uMgabe wazama ukutshela uKhama ukuthi umfana omncane yena wayekhuluma njalo engumngane lobaba kaKhama useSeretse Khama ongumongameli wokuqala weBotswana. Esinye isizalwane seZimbabwe kwele Botswana sithi kuyadanisa ukuthi uMongameli Khana usengene esikhundleni njalo sesiyaphuma kodwa echiya inkokheli endala esaphela amandla ilokhe isesikhundleni.
Sasi khona ngo-2008 simbukele uMongameli uKhama engeniswe usemthethweni uba ngumongameli weBotswana. That was 10 years ago. UKhama uthole uMgabe ephakathi. UKhama usephuma uMgabe lokhu ephakathi. He's 30 years younger than uMgabe. Nxa kuyikuthi uhanjwa ukuthi umuntu sediniwe, uKhama sesidina mina after 10 years, hayi, I've served my term, othini ngimeceleni. He challenged uKhetho. He challenged ukuthi amaZimbabwe asegcwele SADC, asesinda ama-economy amazwe amanye, kodwa ngapha iSADC as a body yehlile ukuthi ikhulume ithi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Omunye uMnumzana Dumi Ncube uthi isibindi ebesithengiswa nguKhama emhlubulweni weSADC sizatshiya igodi elizathatha isikhathi ukuthi livaleke.
My think sokukhulule uRobert Mgabe lapha eZimbabwe because uyeni Khama ngiyoka dinamandla, to be honest, in this other region, uthi tshela umdalalo ukuthi ephume esihlalweni segugile.
UKhama oke wathinta ekanyolovu ngemva kokutshela uMgabe ukuthi isikhathi sokutshiya isikhundla adedele abanye sesitshayile. Ukwehla esihlalweni kukaKhama akwejelelekanga kunkokheli yamazwe wezwekazi le-Afrika. NginguMartin Ngwenya oyendaba zeStudio 7 kuseHabron kwele Botswana.
Uhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokuhlelwa kwelanga lokuzalwa kukaMongameli Robert Mgabe ukuthi libe likhefu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele isivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende wakule North Korea usethu sele amabutho emelika lawe South Korea azilolongayo eduzane lomngcele weSouth leNorth Korea ukuthi uzathatha amanyathelo alukhuno amabutho la engaqhubeka ngohlelo lwayo olwenziwa minyaka yonke. Kuthi-ke amapolisa weSpain aqhubeka ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ngemota lanxa umshayeli wale mota edutshulwe wafa. Ukuchabalala komnotho weZimbabwe kubikwa sokubangela ukuba amabhizimusi yasemaphandleni afana laseBinga North avale ngobuningi ngoba izakhamizi zingela mali yokuthenga. Umeli walesi sigaba edaleni lephalamende uMnumzana Prince Dube Kosifanda uthi nxa kungasabanga lobubelo kwezenotho amabhizimusi amaningi azaqhubeka evalwa.
Imali ivela emadolobheni nxa kuyikuthi laba abantu abasemakhaya belabantwana kumbe izihlobo ezisebenza emadolobheni bengaphandle kwelizwe. Imali njalo ivela ekulimeni nxa bethe balima izilimo zabo basebethengisa. EBinga njalo imali kuthi uthi abisivela enhlanzini nxa bethe babamba inhlanzi basebethengisa. Ngakho-ke lapho kusuka khona izimali yikho okutsho khona ukuthi ibhizimusi lona ngokwalo emakhaya liyamanjani. Singakhangela emfuleni kathesi kulezi nsuku, inhlanzi ezinkulu lezincane azisatholakali, seziphelile ngoba wonke umuntu uvele sephila ngokuba ngumgoli wendlala. Okwesibili, abalimayo bathi bangalima, bengikhuluma lomunye umlimi nje ngemva kwayizolo esithi ulimile wahambisa i-one ton yomumbu ku-GMB. Lanamhlanje sokuzinyanga phose ziyafika ezinhlanu engakatholi imali yakhe. Laba abasemadolobheni, ama-factory sevaliwe emadolobheni, akusela msebenzi, labo kabasanelisi ukuthi bethumele izimali emakhaya. Abaphandle kwamazwe nxa kuyikuthi bethe bathumela imali yakhona ngefika emafonini. Ngenxa yalokho ke osokusitsho ukuthi khona amandla okuthenga, kubukwanelisa ukuthenga okwenziwa ngabantu bemakhaya sokwehlile. Abantu bemakhaya kabaselayo imali yokuthi bengene ezitolo besiyathenga. Kanti bona laba abanikazi bezitolo bahlangana nohlupho lokuthi nxa bethe besiyahoda, abawahodisayo bathi bona bafuna imali ebambekayo, bafuna i-cash, kabafuni le imali esemoyeni engabambekiyo. Ngingakupha nje umzekeliso, amaviki adlulileyo lawa bengibhizi ngizama ukukhulumisana nabantu be-Delta Beverages. Abantu be-Delta bayahamba besiya supplier eBinga, abanikazi bezitolo abathengisa utshwala kanye lamanye ama-drinks abo. Kodwa nxa besiya supplier bathi bona bafuna i-cash phambili. Laba abantu nxa bethe besiyathengisa bona i-cash leyo kabayitholi. Osokusenza ke ukuthi khona okunathwayo khona okuvela ku-Delta Beverages kube kungasatholakali kuhle ngaphakathina kwendawo. Soke osokusitsho ukuthi amabhizimusi amaningi asevalile, ngazi osomabhizimusi abambalwa abangasela nto abayenza asebevalile amabhizimusi abo. So kunzima kakhulu kulezi nsuku emakhaya ukuba ngusomabhizimusi.
Ngamanye amazwi uthi akula bhizimusi elihambayo kungakhathalekile ukuthi libhizimusi bani?
Akulani ukuthi umuntu uthengisani, into ehluphayo ukuthi into leyo oyithengisayo nxa uthe wayithengisa imali yakhona uyayithola yini, uyayithengisela bani, ngoba akula muntu olemali. Kunje ungafika ekhaya uthi wena ufuna ukuthenga imbuzi. Nxa imbuzi yakhona uyithenga bayakubuza ukuthi orathi ngicela imali yakhona ubusubatshela ukuthi isemafonini. Bona amafoni akhona akabalawo. Nxa belawo amafoni akhona kawabambi ilikuzela i-network khona ngale emakhaya. So ekugcineni kugcina nje kusiba yinto eyize, akusabi lalutho oluhambayo, akusabi lalutho oluthengiswayo. So kugcina nje ngokuthi hayi lami bengifisa ukuthi ngithenge, naye lo esithi bengifisa ukuthi ngithengise, kodwa akusela nto ehambayo. Izinto zakhona cha sima ngaleyo ndlela.
Inhlanganiso ezimele ekhuthaza ukuhlonishwa kwelungelo loluntu, eye grassroots, isebenza iphakathi kokufundisa abasakhulayo abedlula amakhulu amabili mayelana ngezempilo kunye legciwane lengculaza, emizameni yokubahlomisa ngolwazi lwalomkhuhlane kanye lokubatholisa indawo ezehlukileyo zokuthi bahlole igciwane lengculaza besebenzisa ezemidlalo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo liphakathi kobunzima bokubamba umkhuhlane wengculaza. Abanye ngabazalwa belalo, kodwa abazali kababazisanga ukuthi abanye balithola ngokungazi ingozi yokuya emacansini bengazivikelanga. Inhlanganiso yegrassroots isebenzisa umdlalo wenguqu ekuhugeni lekufundiseni abasakhulayo ngomkhuhlane wengulamakhwa. Lihlanganiso njalo iphakathi kokufundisa abasakhulayo eNjube Secondary School kunye neBulawayo Football for Hope Center. Umqondisi wegrassroots eZimbabwe, uMnumzana Bhekimpilo Moyo, uthi basebenzisa umdlalo wenguqu ukuhlomisa abasakhulayo ngezempilakahle.
so esikwenzayo ukuthi siyasebenza i-soccer technology. Sigama ukuthi sifundise abantwana sibili ukuthi khona umntwana ufunda ngokwenza.
Umoyo uthi lapho akhona indawo abayiphiwa yiFIFA ngakho sebeyisebenzisa ukuba ihlole igciwane wabasakhulayo ngoba ezibhedlela ezinkulu bayabandlululwa. Osakhulayo uCleopatra Mbezi, omunye wabaphakathi kohlelo lolu, uthi i-grassroots iyabasiza ukuba bazi isimo sabo njalo baningi asebethe bafunda njalo bathola usizo e-grassroots.
Ngeda kakhulu ngoba lisukela indlela ukuthi ngiyotesta ngibezazi isimo sami.
UThamiya Ncube uthi bafunda ukuzivikela kumikhuhlane ehlukeneyo njalo iningi labo lithethwe esikolo ukuba bazofunda baphinde badlulisele ulwazi kwabanye bakhe.
Grassroots sibuya ukuzofunda ukuzivikela njengabantwana abangamankazana.
UNkosazana Amelia Mleso Chifoja obona ngokufundisa abasakhulayo e-grassroots uthi baphakathi kombuthano othiwa i-holiday camp lapho abafundisa okwehlukeneyo okokubahlomisa empilweni.
Sile holiday camp lapho esidlala khona ibhora labantwana and doing ama life skills activities. So sifundisa abantwana abangamankazana how to hold the ball, also at the same time sibafundisa about HIV and AIDS.
UMnumzana Blessing Kondowe obona ngokuqhuba inhlelo ze-grassroots uthi banabafundi abasuke enjube elobhengula esikhulile lemganwini. Amantombazana lamajaha aphakathi kokufunda okuzathatha iviki ngemva kwalokho bephiwe izicoco kube nabazafuna ukuhlolwa igazi baqhubeke njalo ngemfundo yempilo. Iningi labasakhulayo lithola nzima ukuyahlolwa igazi ezibhedlela ezinkulu. I-grassroots ithi sebenihawu labasakhulayo njalo kulula ukuthi abasakhulayo baze kibo bazohlolwa ngoba indawo yabo ilungiselwe abasakhulayo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siphiwa ngabafana bakagodlayo inzisa kuphela. Kodwa ke singekehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesidlene. Umkhokheli webandla eliphakathi kokubunjwa eZimbabwe Economic Freedom Fighters, uMnumzana Innocent Ndibali, obotshwe ngolwesihlanu miswa phambi komthethwandaba. Abasakhulayo bebandla le-MDCT badaniswa izenzo zamadoda nakamongameli Mugabe, uChatunga lo Robert Jr. abathi bajaphaza imali yesizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nisithi asibeke ithuba elifanayo kusasa ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.